daba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 24 kumbimbitho 2020 nguntungameli Nkomo endabeni zekuseni namuhla.
Xa kuyukuthi this is the only way out enganceda ngayo abantu, asiyilandeleni siyibekezelele sibe kodwa kuzaba nzima kuwo wonke umuntu.
Umongameli Mnangagwa usevale imingcele yelizwe kanye lamabhawa emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kulandela ukufa komuntu wakuqala ngalomkhuhlane eZimbabwe.
Nxa sekuvaliwe eZimbabwe ukuthi kasaphume, impuvu siyayithatha nga, i-cooking oil siyayithatha nga, ishukela siyalithatha ngoba kuvela ngaphandle.
Kodwa abanye bathi lanxa leli nyathelo lilungile lizalethela uZulu ubunzima ngoba engasenelisi ukuphuma ayethenga indingeko ezisilelayo eZimbabwe ezifana lempuphu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi imingcele yeZimbabwe isivaliwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus kulandela ukubhubha komuntu wakuqala elizweni izolo ebulawayo lomkhuhlane. Empikweni awethu le izolo uMnangagwa wazi senjalo ukuthi indawo zokuzilibazisa ezifana lamabhawa kanye lalapho okubukelelwa khona amafilimu sezivaliwe ngesizathu sinye. Uxwayise abantu ukuthi bengahamba-hambi mahlayana esithi kumele bahlale ezindlini. UMnangagwa uphinde wehlisa inani labantu asebevunyelwa ukubuthana ndawonye lisuka kukhulu elilodwa lisiya kumajumi amahlanu. Kodwa okumangalisayo yikuthi umlayo ofakwe kugwalo lukahulumende olwegazethi izolo emini uthi imibuthano yonke isivaliwe kungakhathalekile ukuthi ngeyabantu abangaki. Umlayo lo uthi njalo abazatholakala bewephula balakho ukuvalelwa ejele okomnyaka. UMnangagwa uthe abathengisayo bazaqhubeka ngomsebenzi wabo. Amanyathelo akhe la aza ngesikhathi uhulumende esithi sokulabantu abathathu asebetholakale bele coronavirus eZimbabwe, okugoqela lo obhubhe izolo uMnumzana Zororo Makamba obeyindodana kasomabhizimusi uMnumzana James Makamba. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu uMnumzana Bekezela Madumafuzwayo.
Amazwe amaningi aselimazwe kakhulu i-corona bakhala ngokuthi baphuza ukuyikhangela indaba yakhona barelaxa kakhulu. Ngakhali i-Italy yakhala ukuthi kulento eziningi uma ethi ngasaziyenza but sazi-ignore. Kade sokunzima sengikhona bezama ukuvala lapha bevala lapha akusavumi, sokusifa abantu abaningi kakhulu ngelanga. So lathi I think kulesidingo sibile siqeka esikhulu kakhulu ukuthi into le sesiyinqabele kusesemasini. Nxa kuyukuthi this is the only way out enganceda ngayo abantu, asiyilandeleni siyibekezelele sibe kodwa kuzaba nzima kuwo wonke umuntu. Kungcono ukuthi abantu kube nzimanyana okwakhathesi kodwa izinto zilunge, ngoba mbonani isifo lesi hhayi noka sibuyi kuhle sibili, sibuya kasi silobunzima obukhulu kakhulu. Ngakhale South Africa izwe elikhulu kangakana selivumile ukuthi ngcono lalo livale. Amazwe amakhulu kakhulu kulathi nxa evala lathi ukuthi sisizakale, mbonani kungangcono ukuthi siyehlise kakhulu 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 inamba yabantu abatholakala edorobheni nabantu abatholakala behamba-hamba phandle kwenze ukuthi isifo lesi singamemetheki.
Ubona ingani ukutshona kukaMnumzana Makamba kungabe kusitsho ukuthi abantu bazabona ukuthi ngempela igcikwane leli likhona na alikhethi mhlobo.
Yeah, I think sisibili namhlanje kukhanya kulomehluko kakhulu ukudlula emhlabeni kwalubhuti ukuthi abantu abaningi bethukile ngikhona kusithi dlwe emehlweni abantu ukuthi into le ikhona sibili kwamaqini and akusinto yokudlala ngayo ngakhala ku social media hayi sibevumile abantu kuyonke I perception lani ukuthi hayi ke abantu abamnyama kakuba affect sebeyibone egcekeni ukuthi hayi lomkhuhlane kawukhethi ungakhayela even namhlanje uma uhamba nje edrobheni sebembalwa sebekhanya befaka amamaski abaziseparate ebantwini kukhona abantu begqasa ukulalela wonke ama-precautions akade kukhulunywa ukuthi kumele abantu bealandele so I think sokuvula abantu amehlo and le government la siyabona ukhathesa upresident uqeda uku-address ilizwe sengezezile amanye ama-measures la wafisa ukuthi but into ade kumele ingazayenziwa kudala zonke zena lezi ngayinto esazenza 2-3 weeks ago ingxenye ngakungconywana mbijana
kuyikuthi lingahlasela umuntu nje makhaza ongalakho okunye lapha angaya khona esiya ezibhedlela zeneze uhulumende athe abahlaselwa yileli gcikwane baye kuzo
ekuzimiseleni kwelizwe sibilisise kulobo nzima sifuna ukukhuluma iqiniso njengoba linjalo iZimbabwe ayikho ready for umkhuhlane lowo yikho nje libona sithole abantu ababili bokuqala ukuthi bethole umkhuhlane omunye wahle wadlula masinya lo survivor nxa indaba zisitsho ulama private doctor amkhangelela endlini yakhe so uthola iattention yakhe yedwa esendlini ngokuthi le mali yakhe uyenelisa ukukwenza la enalo odlulile sizwa uthube sephumile esibhedlela senise sikahulumende wayazama ukudinga ukwelatshwa ku-private hospital but kufike kwaba late okungangokuthi uthi-ke thina esingelalutho okuzasibamba siye ezibhedlela zikahulumende abantu bazaphela bazathintitheka sibili nge-weekend ngiyafika kobulawayo i-thorn groove yakhala akulala uthola ukhona abala ngitsho olukhona kodwa kuphonga kuthiwa nginda lapha abazakhangelwa khona thina khona lapha egwanda lapha engikhona akulalutho nangule South Africa sivala ibhoda sasithi abantu bazagijiniselwa nga
umnumzana bekezela maduma fuzwayo ulwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-studio 7 lanxa abaningi besithi bayakusekela ukuvalwa kwemingcele yelizwe abanye bathi lokho kutshiya uzulu esebunzimeni obukhulu ngoba engasenelisi ukuphuma elizweni ayethenga ukudla lezinye indingeko zempilo ezisilelayo eZimbabwe. Nansi ingcweti ehlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Ukuvala imngcele kuyinto esisenziwa emhlabeni wonke jikelele njengokucebisa kwe-United Nations i-World Health Organization kuyenzeka e-Americas kuyenzeka e-Europe kuyenzeka e-Asia kodwa ke eyethu imngcele ukuyivala kuzavikela kodwa kungavikeli ngokuphelela ngoba abantu abaningi vele bayachapha endaweni ezingekho emthethweni baphume baye South Africa baye eBotswana baye eMozambique baye endaweni ezinje lale ziyana kuvele kuyasimadlwa izinto zivuziswa zingena lapha lalaphana lapho okungafanelanga khona so ngalokho ke baza qhubeka abantu bengena lanxa sekuvaliwa amagedi okwesibili abantu beZimbabwe nxa ubavalela usithi bona bangabe saphuma uthukudla kuvele nga uvalela abantu phakathi kwelizwe abangelampupho abangela cooking oil ukopishe lokho okwenzeka kwamanye amazwe asuthayo alokudla thina kasila lutho nxa sekuvaliwe eZimbabwe ukuthi kasisaphumi impuphu siyayithatha nga ikhokhi ngoyeli siyayithatha nga ishukela siyalithatha ngoba kuvela ngaphandle konke khona lokho yikho-ke uzathola ukuthi abantu ukufa siyabe sesihlangane lokufa kokubulawa yi-coronavirus kumbe ukubulawa yindlala kumbe kokubili okwesibili uvala uvele bangaka abantu abagulayo phakathi kwelizwe abalegciwane le-coronavirus uhulumende lo kakhuluma iqiniso kathesti abantu ngobuningi obufaneleyo ngokunjalo ngilesiqiniseko sokuthi kungenzeka ukuthi abantu baningi kakhulu okwedlula labo abaqanjwayo ukuthi babe-coronavirus
ukuvalwa kwemibuthano yabantu abedlula amachumi amahlanu ubona kuphathisa na
Ukuvala imihlangano yabantu abanengi lakho sekubonakala kusenzeka vele umhlaba wonke jikelele njengalokho iWorld Health Organization isisho okuthiwa khona yikuvimbela lokho kungathiwa khona yisocial contact kumbe ukuthintana kwabantu indlela thile ukusondelelana okungenza ukuthi igciwane libemetheke ligcwale ilizwe lonke. Kuqondile ukwehlisa abantu abahlanganayo kusuka ku-100 kusiza ku-50 kuqondile njalo ukuthi kwehliwe kusuka ku-50 kusiya phansi kusiya ngokuthi kubonakala ingozi ingakanani. E-Germany sibonile kuthiwa khona kusavunyelwa abantu abadlula ababili ukuthi bahlangane. Okutsho phela sebephelela kubaba lomama kuphela kumbe kumntwana lomama akusavunyelwa abantu abedlula lokho. Ngokuba ingozi inkulu kakhulu kumele ngempela kumiswe imihlangano yabantu kumiswe ukuhlangana. Kodwa kusenziwa lokho ingozi ukuthi bona laba abavimbela lokho lepolitiki balayo engqondo ndivela ukuthi abantu bangabe sahlangana. Sikhangelele ukuthi ngemva kokuthi sudlule lomkhuhlane siyafisa ukuthi udlule masinyane kubuyele kuyesebenza ngendlela efaneleyo ukuze kungagcini kusetshenziswa lelo hlupho lwe-coronavirus ukuthi kuvinjelwe abantu abezepolitiki ukuthi bangahlangani labanye. Ngakho ke hayi ukuthi abantu bangahlangani kuyinto evele isisenziwa umhlaba wonke jikelele, kodwa nxa usakhuluma nge-100 nge-50 basesephezulu kusadingeka ukuthi abantu be kodwa nxa ukhuluma khona lokho futhi msakazi kumele ukhumbule ukuthi isimo seZimbabwe sihlukene kulesi amanye amazwe. Imizila amalayini emabhasini akozobukho abelabantu abaningi kakhulu okwedlula i-50 abefika ku-100 abefika ku-200 kuzavinjelwa njani khona lokho? Okwesibili, amalayini emputshini abantu bangu-500 bangu-1000 belayinela impuphu e-supermarket. Ngakho uhulumende uyakhuluma into nje izifiso, kodwa okwenzakalayo elizweni leZimbabwe ngenxa yosizi ngenxa kubusa kwakhe kabi kulusizo olukhulu okuza kwenza ukuthi kube nzima ukuvimbela ukuthi abantu bahlangane babe baningi. Bazahlangana kungasomhlangano wezepolitiki kumbe womtshato kumbe wenkonzo, kodwa besemputshini, kodwa belayinela i-cooking oil, kodwa belayinela ishukela, kuyabe kungumhlangano nalowo. Uza kuvimbela yini lokho? Abesesithi impuphu itholakale njani, ishukela litholakale njani, amahlamvu atholakale njani, ngoba eZimbabwe konke lokhu kutholakala ngelayini, ilayini labantu abaningi okudlula i-50 okudlula i-100.
Omnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Ukuvalwa kwemingcele yelizwe lokhu kutsho ukuthi akusela muntu ovunyelwa ukuphuma kumbe eZimbabwe. Abavunyelwayo yizizalwane zeZimbabwe kuphela ezivela phandle. Kodwa imbiko esiyamukele namuhla ekuseni ithi umngcele we-Bait Bridge ubulokhu ovuliwe abantu bephuma lokungena kungela migoqo. Umongameli we-South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa yena wazise izolo ukuthi kuqala ngolwesine uzulu welizwe lakhe kuzamele ahlale ezindlini okwamaviki amathathu emizameni yokwenqabela ukuthelelwana kwe-coronavirus.
Yebo yebo yebo, mthakazo muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona ngolwesibili maviki wonke ngo-8 PM kusiya ku-9 PM. Namhla sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus osubulele inkulungwane zabantu emhlabeni jikelele ukugoqela eZimbabwe. Kodwa ngenxa yalo mkhuhlane ngalisoze lenelise ukusitshayela incingo ngoba sisebenza sisendlini. Lanxa kunjalo asihlanganeni kuhlelo The Connection namhla ngo-8 ntambama.
Umahluli omkhulu uJustice Luke Malaba usemise yonke imitshato kanye lokuthethwa kwamacala angaphuthumiyo okwenyanga ezimbili emizameni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Umalaba uthi njalo iziphathamandla zenkantolo ezizaqhubeka zithetha amacala aphuthumayo kuzamele zifafazwe ngomuthi obulala igciwane lomkhuhlane lo, njalo zigeze izandla ngesepa ngazonke isikhathi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Khonoko thina sibona kuyinto enhle ngoba uChief Justice uyakunanzela abantu behlangana khona phana kule ngozi ukuthi kambe nxa obunye wabelawo kuzenza ukuthi umkhuhlane umemetheke ngoba sinanze even emakhots abantu balokuminyana okuthile khona bana soke umkhuhlane ngaba lengozi yokuspreader sibona kuyinto enhle kodwa ke lanxa kunjalo siyananze ukuthi uhulumende sibona ngathi amanyathelo lanxa izama ukuwathatha kodwa kukafiki esigabeni esiphakemeyo sokuthi bilatshengisa ukuthi lo mkhuhlane uyovikela kungani sitsho njalo uzananzelela ukuthi sikhuluma kanje kathesi lamabhoda ethu avuliwe akavalwa khonakhona kuba yingozi enkulu and sinazele ukuthi lamanye amabhoda futhi avele abantu abachapha ngasese angeke emthethweni abantu beloku bezihambela nje kanjalo khona okuyasitshengisa futhi ingozi enkulu bese sinanzela lamakhampani amakhulu akahulumende uzupco singamnanzelela kathesi amabhasi akayagcwala kakhulu lamanye athelwe athathwa wasiwaboni so ke uhulumende sibona ngabe kafika ezingeni lokuthi sibili aze yatshengisele ukuthi abantu abavikele lakhona okunje ukuthi abantu baloku beqhubeka bezihambela intando lanxa kwafaka imithetho ethile abantu besiya le emsebenzini engxenye kuzafika sibili isigaba sokuthi abantu ke behlale ezindlini ke asese sibonte umkhuhlane lo usiphatha njani
uthini ngomumo osesibhedlela seThorngrove sona esikhangelane lokwamukela izigulane ezile coronavirus
isibhedlela seThorngrove kusegcekeni ukuthi labe parliament le portfolio committee board ayezempila kahle ivumile ukuthi eThorngrove akulanto ekhona isibhedlela asilungelanga ukuthi singamelana lokunzima esiphakathi kwawo bathi ukuthi le mbede ngu-17 bathi lokuthi i-building yakhona vele ayisozivikele umuntu ngokunjalo kuyatshengisa la uhulumende kakuyenza ukufanela kwenza ku-enough ngoba isibhedlela lesana fanele silethe abantu from eMathebeni north eMathebeni south kusitsho ukuthi asisosecouncil uhulumende langenela abone siyalungiswa sizawuthola kulezi mali eziphuya i-25 million besikhathi uhulumeni ngawe uyagijima ngaleyo mali abone isibhedlela seThorngrove laso siyalungiswa
uzulu wakobulawayo yena uthini ngalomkhuhlane
njengezakhamizi ke lazo vele zilokukhonana kancane ngendlela uhulumende ahamba ngayo ngoba abanye baze bathi kulesibhedlela sekusileni esihlezi mahara ngale okufanele ngawo uhulumende uyatshengisa ukunqineka ngalo ingozi yalo mkhuhlane wecorona ngawo uyazama imizamo lakhona ngale njalo iThorngrove layo is not enough izibhedlela kufanele uhulumende ngawo sevule indawo eziningi ezithile ezokuthi abantu umkhuhlane lungahlaba abantu bazame ukuncedwa khona izakhamizi ngalokho ziya zilokukhonana kancane ukuthi indlela uhulumende siquba ahamba ngaso hathi ayisiso esitshengisa ukuthi uzimisele ukuvikela umkhuhlane wasesibone kwamanye amazwi kakhulu aphethi yakubo Europe ukuthi umkhuhlane lo kuyengolakolo njani bekufanele uhulumende afunde isifundo okukhona ukuthi ahlabone ukuthi ngapha kithi eZimbabwe izinto zonke uyazilungiselela ukuthi nxa umkhuhlane uzathi uqhamuka ufike athole sonke sifike kodwa uhulumende kakutshengisi lokho so ngokunjalo ke uhulumende abantu bakhangela ukuthi hayi kadonisa amasokisi masinya abone izinto zonke ziyalungiswa ukwenzela ukuthi abantu bavikele kulo umkhuhlane kodwa okokugcina bese sicela nje lathi abantu ukuthi lathi sizivikele ngokuba nasinanze ukuthi sihlale ezindlini lana lamazuku agcwala kakhulu abantu sobabekela amabhasi esihle sichitha isikhathi eziningi sezindlini singabhonga ukuhamba-hamba ngoba lo mkhuhlane ukhanya ukukhona and ubhahile endle nga singananzelanga uzasiqedisa sonke lapha elizweni so-ke lathi abantu kufanele sibe le ngxenye esizayinanzela kulokho
Omnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlive.com ithi abantu abanengi bathumele amazwi entuduzo emulini yakomakamba kulandela ukufa kukamnumzana Zororo Makamba izolo ngomkhuhlane wecoronavirus. Inkundla yeNewZimbabwe.com yona ithi ibhanga leBank ABC selitshele izisebenzi zalo ezike zabandawonye loMakamba ukuthi zike zime kancane ukuya emsebenzini zihlale ngekhaya ukuze zingamemethekisi igciwane leCoronavirus nxa sezilibambile. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujoyiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani basakazi baka Studio 7. Lani balaleli baka Studio 7. Mina ngingumama ongangezwe. Namhlanje ngithi ngikhulume ngokwehluleka kukahulumende wezani. Ngabe izanu iyabona iyakunanzelela yini ukuthi baphiwa ilizwe ngo-1980 lisuke ezandleni zikaSmith. USmith azange kube le ndlala, waye kuma-sanctions ayetough, kodwa abantu babesebenza, abantu babe-happy, akula muntu wayebulawa yindlala. Namhlanje ilizwe lingcolile, kulamagodigodi, e-city center, iBulawayo esasiziqhenya ngayo. Sokusasa umumbu namhlanje ngithi eTown sokusasa umumbu sokuthengisa inkuni e-city center. Kambe uzani kaboni yini ukuthi uyehluleka abantu? Kanti banjani bengelanhloni? Abalanhloni yini laba abantu ukuthi ilizwe lafa kangaka kungenxa yethu? Abalanhloni abazibuzi nje ukuthi why sisenze nje abantu bakankulunkulu. Kambe abantu bayahawula umhlaba wonke, abantu bagcwele sihamba sithethiswa lapha lalapha, he amaZimbabwe, he amakwerekwere. Abakuboni ngani konke lokhu ukuthi bayasihlupha, siyahlupheka ngenxa yabo?
Umbono wami mina Msakazi, into engibonayo ukuthi njengoba lo mkhuhlane ngani suqalile ukuyandezweni, shukuthi uhulumende wakithi ngami Msakazi wami uyaqinisa inyawo, engadonsi inyawo, ephakamele phezulu. Njengoba lamanje lokho kusakhalwa ngendaba yezibhedlela ukuthi isibhedlela esinye asila bheda, akula nguba, akula mpahla zokusebenza lesi esikobulawayo eTonkhulu, shukuthi Msakazi wami uhulumende kuyabonisa nje sobala ukuthi hayi kuzaba nzima, umkhuhlane lo ongavele uyande kakhulu elizweni lakithi. Angiboni mina ukuthi engaba le ndlela ukuthi uqede alesi Msakazi wami kungangenelela nje uNkulunkulu, ungamemetheki kakhulu ngoba njona manje sokunomunye oyedwa seswelekile ebantwini ababili, shukuthi isibalo singabe siyanda, hayi kuzaba nzima kakhulu Msakazi wami. Yabo
kithi masikhangela umkhuhlane esibhekane lawo kathi umkhuhlane we-corona lo ezweni lakithi leZimbabwe, sibona ingozi yodwa sibili nxa sikhangela i-health system evele ingabhadalwa kuhle, ibe ivele ingalazi zinto zokusebenzisa ezibhedlela. Akumangalisi amanesi esephuma phandle zamuda track ayenze i-demonstration ukuze athole lezi zinto. Basengozini laba bantu nxa kunjana, kathi vele le ndlela izibhedlela eziminyene ngayo ingozi lekhona eZimbabwe. Lasemajele ethu ngibona kulapho kule ngozi enye emangalisayo. Nginanzelela ukuthi sikukhwekhweli siyabuswela, bukhona kuphela nxa bufanele busebenzise kuba izimali zethu, ngoba sikhangela ukuthi u-ED ngabahlakaniphile zona inkokheli zeSADC. Yona linto abathi i-shutdown abazama ukuthi ayenzwe lapha lalaphana, kunokuthi bayenze behlukene, omunye yenza kuliviki, omunye yenza next month. Umkhuhlane lowu yimpi esikhangelane layo, yimpi enkulu kakhulu ukudlula zonke izimpi lezi abezilwe eMozambique bevikela amafutha le-DRC besiyatshontshi i-diamond. Kumele bakhathesi babambane beyi-SADC kumbe beyi-Afrika, nxa besenze i-shutdown bayenze kanye, nxa yi-2 weeks ibe yi-2 weeks, nxa yi-3 weeks ibe yi-3 weeks, ukuze wonke umuntu ole virus leyi ahle abonakale. Ngoba loo nxa esenza namhla lwana esenza kusasa, mina nxa bevula labana abangazange bayenze bangena ngapha bezosa umkhuhlane, abayenze kanye, ibe yimpi eye-Afrika kumbe eye-SADC elwa le coronavirus. Nange iseduze labanye bona laba abayibo abathintana lohulumende, bezanika leyo advice ukuthi abakhulumisane njengama-president, bayenze i-shutdown kanye sikhathi sinye uze umkhuhlane lowo bawunqobe. Xa bengenzi njalo sizadlala le corona naleyi kuze kuphele umnyaka. Okhulumayo nguSamuel Sibanda khona lapha ose-South Africa kodwa ezalwe eMangwe. Siyabonga.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. singene kwezivela kwamanye amazwe. Umholi wakwelebhilitane umnumzana Boris Johnson sexwayise uzulu welizwe lakhe ukuthi ahlale ngekhaya emizameni yokwenqabela icoronavirus. Othi njalo imibuthano yabantu ababili kusiya phezulu kayisavunyelwa emphakathini. Amalunga edale lesenethi emelika ayadonselana kudaba lokuthi uzulu kanye labamabhizimusi abathintwe yicoronavirus bangaphathiswa njani nguhulumende. Siziqhubeke ezekuseni ngokukhangela udaba oluhamba phambili khonapha emelika. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus kuleli lizwe seliqansela fika kumakhulu amahlanu lamachumi amathathu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlanapha eMelika esisebenza kwezempilakahle unkosazana Brenda Moyo.
Umkhuhlane we-coronavirus watuqalisa elizweni leChina eWuhan ngale asaphonga ukuthi engxenye into ezaphangisa iphele, kodwa kuyamangalisa ukuthi kusukela kumbe kubo January khona phana usumemetheke wagcwala ilizwe lonke, lokho okuyinto ethusayo kakhulu. Okwakhathesi mina emsebenzini wami embasebenzelayo babe lokho besinika ulwazi nsuku zonke, bayasithumezela ama-email besazisa ukuthi okwakhathesi umkhuhlanelo usumi njani, njalo besikhuthaza ukuthi sizivikele. Abakuqakathekisayo kakhulu yikubana sigeze izandla kakhulu, sihlikihle ukuthiwa yikusanitizer lapho esisebenzela khona amatafula, izibambo zezivalo lezambuzi zihlale zihlanzekile. Kodwa baqonqosela kakhulu udaba lokuthi sigeze izandla, njalo sizame ukuvikela laba esibagcinayo.
Khona ungathini ngendlela lomkhuhlane osumemetheke ngayo emhlabeni jikelele?
Ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus kuyethusa sibili, ngoba ukhanya uphonga ukugijima nje usungene phose emazweni wonke omhlaba. Lokhu kwenza sihlalele evalweni, ngoba uyabungakwazi ukuthi uphilile yini, awukawutholi yini lomkhuhlane. Kodwa sizwa kukhulunywa ngokuthi nxa ungezwa umphimbo uhwaya, kumbe ungezwa ngani ulala ukuthiwa ngama-flu-like symptoms, engxa uthimula, kumbe ungenwa ngumqando utshiselwa, lokho kuyabe sokukhombisa ukuthi engxenye uyabulawa. Kodwa-ke okwenzakalayo ukuthi ngalezi nsuku ungaphonguzwa nje engxenyangana usaphefumule kuhle suhluthayo luvalo. Lokhu kuyinto eyithusayo kakhulu. Okunye okwethusayo ngokumemetheka kwalo mkhuhlane yikuthi ungaze uzwe ngana usezwa kuhle, awukwanisi ukuthi uye endaweni lapho ongayahlolwa khona ukuthi kubonakale ukuthi usulawo yini. Okwethusayo njalo yikhona ukuthi kuthi uhlale endlini, uhlale emzini wakho, ungayindawo, ungaye ezibhedlela kuze kufike ibanga lapho oyabe ususehluleka khona ukuphefumula. Manje nxa ungumuntu ungazibona sokuthi ususehluleka ukuphefumula, angithi vele uyahlusa uzibona ngani vele vele impilo isiphelile.
Unkosazana Brenda Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, njalo sisebenza kwezempilakahle. letha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa usevale imingcele yelizwe kanye lamabhawa emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Lanxa abanye besithi bayalisekela lelinyathelo, abanye bathi lizathwalisa uzulu nzima ngoba engasenelisi ukuphuma ayethenga ukudla kwamanye amazwe. Kwanele olivalelisayo ngontungamili nkomo.